lonyaka babakandi kukhanya kuzaba lomehluko eminyakeni edluleyo kwezokhetho ngakhangela le ndaba yabantu abasemazweni ukuyavota kwabo. Singakhangela ukuthi kulolu khetho sisiya kukhetho lona lolu imizamo ebisenziwa ngabantu abaphandle abaku diaspora nxa singasebenzisa lelo bala abaku diaspora ekuncediseni lokuba bebe phakathi kwayo inzinzi yokwenzakala kwezokhetho. Baningi kakhulu, ziningi inhlanganiso ezingekho eZimbabwe eziphakathi kokwenza ukuthi zibe khona kukhetho. Yikho ke lo nyaka nxa sikhangela sikhangela nje ngamalungiselelo enziwa ngamabandla angikho eZimbabwe, abantu abazimeleyo, amabandla ezombusazwe, ngizakhuluma njenge i-Triple C engaziyo ukuthi khona kwenzani emazweni ngendaba zokulungiselela ukhetho. Kukhanya lo nyaka kuzakuba lomehluko, bazaba baningi abantu abazayinelisa ukuthi baye khona ekhaya bayovota. Singakhangela amazwe agombolozele iZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, Mozambique. Baningi abantu abakulawa mazwe abatshengisela ukuthi khona hayi lo nyaka bazimisele ukuthi baza kuya khona. Yikho ke lo nyaka sikhangelele ukuthi khona abantu baza kuba baningi abaza khona. Njalo enye into okumele siyicabange ukuthi khona labo abasemazweni abaziyo ukuthi khona abasoze benelise ukuthi bazihambele bona bayifakela u-exwa baphakathi kokusebenzelana lalabo abasekhaya ukuthi babancedise ukuthi bafike bayovota. Yikho ke lo nyaka bonabo abaselizweni phakathi bazaba loncedo olukhulu oluvela ebantwini abaphandle balezinto eziningi abazenzayo ukuthi bancedise bonabo abaphakathi abasekhaya, ngoba eminyakeni kuyabe kwenzakala ukuthi khona bona abasekhaya ababe besithi khona hayi yithi thina esivotayo abayi kuyovota. Kusenziwa indaba eziningi ezokuthi kuyabe kuswelakala izimali zokuhamba, kuswelakale indlela zokuthi khona beqoqane abantu ukuthi bayovota. Kodwa lo nyaka nxa sikhanya abantu abakudiaspora benze okuningi, benza okuningi ukuze bancedise labo abaphakathi ukuthi bayovota. Njalo njengoba ngitshilo ukuthi khona maningi amalungiselelo enziwayo ngabantu abasemazweni aseduzela khonapho, njalo kuhlanganise labantu abasemazweni akhatshana. Baningi engibaziyo mina ukuthi khona babhalise ukuvota, njalo bazabe bekhona besiyavota, besuka lapha e-America, besuka e-UK, besuka e-Australia, e-Belgium, e-Germany. Baningi engibaziyo abazimiseleyo asebevele sebathenga lamatikiti ukuthi khona uyahanjwa kuyavotwa lo nyaka. Yikho-ke hayi lo nyaka baningi abantu abazavota besuka phandle kwelizwe leZimbabwe.